VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazo omuhle lapho lengali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 17 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhathazwa ngembiko yokuthi kulezizalwane sakwele Bhilitane esike sekuthekelela leli dolobho silomkhuhlane we-coronavirus ekuphindeleni ekhaya kwele Bhilitane.
Sebecabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala amakampani for some time, ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo.
Baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imigoqo enzima eyaziswe ngumongameli Cyril Ramaphosa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha i-rent eating khona pheceleni, ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni iBarber Fields ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abahlala edolobheni leVictoria Falls bathi bakhathazekile kakhulu ngembiko kahulumende yokuthi kulesizalwane sakwele Bhilitane esethekelele leli dolobho mhlaka 7 kulinyanga esesitholakale silomkhuhlane we-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBadaya Moyo uthe isizalwane seBhilitane lesi sihlolwe sabanjwa umkhuhlane lo ngemva kokuphindela elizweni laso mhlaka 10 ngeviki edluleyo. UBadaya Moyo uthe yena bonke abahlangane lesizalwane sakwele Bhilitane lesi bayacelwa ukuthi bayebona odokotela. Abazi ngokwenzakalayo bathi umuntu lo wagula esefolosi wabizelwa udokotela, kodwa bamtshela ukuthi wayehlutshwa ngamaphilisi oqhuqho imalaria ayiwanathile. Kodwa ukubanjwa kwakhe lumkhuhlane eNgilandi sokutshiye iningi lizibuza ukuthi umsebenzi wokuhlola igciwane le-coronavirus elizweni ungaba uqhutshwa ngemfanelo yini kumbe kukhona okungahambi kahle. Umoyo uveze njalo ukuthi kulomuntu ovele kwele China izolo lomunye ovele eBhilitane abahanjiswe esibhedlela seWilkins eHarare ekufikeni kwabo ngoba imizimba yabo ibichisa ukwedlulisa amalawulo okuhambelana lezibonelo ze-coronavirus. Wengeze wathi kulomunye njalo ohlala koBulawayo osezifake endaweni efihlekileyo ngemva kokwamukela imbiko ethi udokotela wakhe weSouth Africa ambone ngeviki edluleyo uke wabamba isigulane esilegciwane le-coronavirus. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwesethekeleli seVictoria Falls, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lokhansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume othi akusela kuhlaliseka kuZulu wedolobho lakhe elihlezi livakatshelwa ngabavela kumazwe aphethe agoqela abangaba belegcikwane leli.
Udaba lolu lusitshiya si-exposed njengelizwe, lusitshengisa ukuthi singaba sesilama cases awe-coronavirus elizweni kodwa kuselakala ama-facilities awokutesta. Uhulumende kala capacity, kala mandla okuvikela, let alone ukuhlola leli gcikwane. UZulu waseFolosi ukhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, ngani ngoba sitshiye abantu emphakathini bedidene amakhanda. Lokhu kusitshengisa obala ukuthi ilize letu alila mandla, alila zikwanga kweze mpila gali. Ukuze livikele uzulu emkhuhlaneni lo osukhathaze umhlaba wonke jikelele. Inkinga esuka sibe layo njengesizwe ngomo ukuthi thina ngokwethu njengelizwe siyehluleka ukuholisa nje odokotela lamanesi imali eneleyo ukuze baziphilise labantu babo lezimuli zabo. Siyisizwe esidubekayo, asila mali, asila mshina, asila thando njalo. Silisizwe esibuswa hachi ukukhokhelwa. Abantu abakhona kathese elokuzenini government kaso bakhokheli ngabantu abasibusayo. Sibuswa ngabantu abashaya isifuba. Sibuswa ngabantu abazigqajayo ngokwakha amamochari. Can you believe it? Sibuswa ngabantu abacabanga ukuthi kufanele iningi labantu life kumbe libe kwabafileyo. It's unbelievable. Ikukhuluma kuka Emerson Mnangagwa khonoko. Ilizwe elifisela amanye amazwe okubi ngomkhuhlane lowo. Sisebunzimeni bakithi.
Uzulu wefolosi ongaba ekhathazekile ngesehlakalo lesi ungathanda ukuthini kuye?
Amazwe engatshiyela umphakathi ukuthi ngidikini lonke mthwakazi omuhle, asithembeleni enkosini, sithembeleni kuThixo njalo sihlale sihlanzekile, sigeze izandla masivele esambuzini njalo singabi phakathi kwabantu abaningi nxa kusenza si-avoid ama-public gatherings, lama-gatherings aba labantu abaningi. Engxenye kungasisiza lokho, but ukuthi sithembele u-government yethu ayila power, ayila capacity, ayila ama-facilities, sesithembele enkosini kuphela.
Khona sizwa kuthiwa inani lezethekeli selehlile okuyinto esiphazamisa umnotho wefolosi. Yebo kunjalo yini?
Ama-companies aku-sector ye-tourism sebecabanga ukwehlisa iholo labantu, abanye basakhuluma bacabanga ukuvala ama-company for some time ngani ngoba akusela ama-tourists abuyayo. So yinto esihlukumeza abantu kakhulu ukwedlula konke lokho.
Lo ke ngumnumzana Efias Mambume, ukansila wedolobho le Victoria Falls, beqoqa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Lokhu sikudabalunye, baphethe amathumbu ngezandla abeZimbabwe kwele South Africa kulandela imithetho lemigoqo enzima kakhulu emenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izethekeli ezivela emazweni adume nge-coronavirus abalisa i-Italy, German, Spain, Iran, South Korea, China, United Kingdom ne-United States azavunyelwa kwele South Africa. Umongameli Ramaphosa uthi abakwamanye amazwe abasanda kuvela kula mazwe labo abavunyelwa ukungena kwele South Africa.
We have decided to take urgent and drastic measures.
Sicabange ukuthatha amanyathela aphuthumayo futhi anamandla ukuze silawule lumkhuhlane, sivikele abantu belizwe lethu.
And on our economy.
Kodwa-ke osokwethu sabaningi imigoqo enqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa, okuyinto uhulumende athi iza kwenqabela ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Ukugada imithova, amabhasi loba isitimela kuzavunyelwa kuphela kulabo okulesidingo esikhulu ukuthi baphume ezindlini. Nxa kungenjalo umuntu kufanele ahlale phansi. Sizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi impilo iza kuba lukhuni.
Kuzasihlukumeza kakhulu ngoba siba lezifo okumele noma nakanjani sihlanganyele sihambise izidumbu ekhaya. Siyangena amasonto njalo kuzadala sihlukumezeke ikakhulu emsebenzini ngoba sihamba ngamatekisi. Ene lento ma ungasasebenzanga awuhole ngapha irenti ithi ngikhona pheceleni. Ngakho kuzosizimela mpela ngoba layo ikhampani singadiliza izisebenzi ngoba kungekho mali engenile.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi lo bale migoqo le isinda kangakanani uqhakathekile ukuthi zonke izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zilandele
kodwa ukuthi silandele izimiso lezo singahlangani inani ledlula ikhulu. Sibuye futhi sinanzelele ukuthi ukuhlanzeka kuqhakathekile ikakhulu kugeza izandla, ukusanitizer nakho konke izinto okuthiwa sizenze ukuthi sizame ukuthi siphephe kuleli gcikwane elikhona.
Imbuthano yabantu abedlula ekhulu layo kayisavunyelwa. Sekukhuthazwe njalo uZulu ukuthi ekele umkhuba wokuxhawula njengoba kungenye indlela legcikwane elithelelwana ngayo. Kule mingcele njalo edlula amathumi amathathu ezavalwa kusitsho ukuthi abakwamanye amazwe sebezangena nzima kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi ukwenqatshelwa kwenhambo uza kubala usizo eZimbabwe.
Ngokuvalwa kwalezo ngihambo ngibona ngani kuzoba ngcono kakhulu ngoba bebezabuyela ekhaya abantu abaningi sebephethe imikhuhlane ezofika ibulale abantu ngoba uhulumeni weZimbabwe ukhanya ka akazi ukuthi mele aqalephi ngoba ungumyanga akalalutho akamotshi into zonke. So ke lokhu kukaRamaphosa kubonisa ubukhokheli.
Ilunga lezaphu umnumzana Khanyisa Sinqala ukuthi azabe eZimbabwe bebelungiselela ukuyadlala ikhefu lephasika ekhaya ukuthi kuhle bengahambi okwakhathesi.
Abaningi balungiselela ukuya ekhaya ngaleso sikhathi kodwa benginesicelo ke ukuthi kulabo abangakhona ma kungaba khona ukuthi lihlehlise inhlelo zenu zokuya ekhaya ngoba lo mkhuhlane ukhona njalo futhi kulobungozi ma ungabhebhetheka uyefika ezweni laseZimbabwe siyakwazi ukuthi akulalutho akungabi khona ukuthi mhlawumbe siphikisane nalokhu kodwa sizameni ukusebenzisana.
Imigoqo elandela ukukhwela ngesiqubu kwenani labantu asebegciwane le-coronavirus kwele South Africa bona asebefika kwabangamachumi ayisikhombisa. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Ngithokoza muhle asihlanganeni kuhlelo Deep Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele singakakhangele zivela kwamanye amazwe ke sikhangele sithi thina lilaleleke emsakazweni we Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle emzimbeni osekubangele ukuthi engayi emsebenzini. Leli phephandaba likhulumele isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba othi mpela uChiwenga kezwa kahle kodwa usengcono njalo wengezelele esithi ikugula okwenze engaye embuthanweni obuseplazini likaMnangagwa eKwekwe hathi kade sekukhulunywa zintatheli zindaba ukuthi uChiwenga kayanga ngoba esilwa loMnangagwa. Iphephandaba leHerald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi umkakhe uMary Mbayiwa kakho esimeni sokondla abantwana babo abathathu. Leli phephandaba lithi igwetha likaChiwenga belisemthethwani ndaba izolo lapho elithi uMbayiwa kangeke enelise ukondla abantwana ngoba engohlezi efuna odokotela ukuthi bemlaphe abathathu abagoqela lo wengqondo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumela yona nge-WhatsApp unombolo ezithi 202-465-0318.
Salibonani ku-Studio 7 nakubalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngukhalisto moyo ngikhuluma ngise South Africa Gauteng. Ngithi mina njengoba sise wesabeni okungaka kwaleli gcikwane selingenile abafowethu nengane zethu siyacela ukuthi abantu baziphathe kahle nabazali bethu ngoba liyingozi leli gcikwane okubuhlungu ukuthi abantu abakali nanzelela ukuthi uma selifikile emuntwini leza njani kuyingozi kakhulu ngenxa yokuthi kulula kwesinye isikhathi uma abantu sebekunanzelele ngoba umuntu uma sekumbambile uyakwazi ukuthi aphuthumele emtholampilo kodwa uma ngabe kungakazakali ukuthi lenza kanjani uma selifikile abantu bengagcina belimala ngenxa yokuthi bezisele ukuthi maybe ngamaflu maybe imkhuhlane nalejwayelekile umuntu ashone nje so abantu kubalulekile ukuthi uma bebanjwa imkhuhlane bagijimele emtholampilo ngoba asisakwazi futhi abantu baziphathe kahle bengahambeli kakhulu endaweni ezigcwala abantu njengoba siyakubona kuyenzeka emazweni amaningi uvalwa imidlalo efana neyebhola nezikolo ziyavalwa besenzela ukuthi kuvikelwe leli gciwane lingaspread yonke indawo noma nje besingakezwa okuningi ngaselizweni lethu iZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi malingasihlasela ngale ngakithi kuzoba nzima njengoba sivele sisenkingeni yokuthi sinokuwaswela nje ama-tablet abantu noma ekhona ayabe dula abantu bayahlupheka abasebenza abanye abantu ngale isimo sangale sinzima
liyatshona bahlangazi lomthwakazi siyabonga bakithi ithuba leli ngibonga umbono wekhanseli yakobulawa emgoni ukuthi babe lesicelo sokuvala amadili lawa akade ifuzabe khona ungakaqhamuka umkhuhlane yikho ngilisivi ngoba kangazi ukuthi ikhanseli mhlawumbe ibile nzuzo i-TV ku-trade fair yilikho lapho esingazwa khona ubuhlungu ukuthi hhayi ikhanseli siluze imali ku-trade fair eminyaka leminyaka nxa kuthi kule nzuzo abayitholayo kumbe bepho ngokuqhuba iminyaka yonke i-trade fair kungala nzuzo nxa kuthi akula nzuzo hhayi angeke sayikhalela bese ngisithi independence yona vele kasikhulume ngayo thina bakamthwakazi vele kasikhulume nge-independence bekuvele kulidili elibuhlungu phakathi kwethu ngoba asilamandla ukulimisa ngathi lamandla vele ngathi lichithile idinga nokobulawayo thina abantu bakamthwakazi kobulawayo kasilanto okuthiwa yi-independence lusuku lwezanu-P F olokukholisa bejabulela ukunqoba kwabamandebele banqobanga amakhiwa amakhiwa iyanqoba amandebele iyanqoba amakhiwa bona banqoba amandebele bawabulala bathokozelela inkululeko yabo yokubulala amandebele angu-20,000 yikho vele into okuthiwa independence kasilayo ungezwa umuntu esindebeleni ekhuluma ngakho nje uyabe isikhothamathe into okuthiwa independence vele kasilayo asila qha thina silamalanga osizi ukuthi abantu bezano bathatha umbuso bayiqhutshezwa umbuso ukuthi basibulale babe sebefuna ukuthi sithole sigide labo sithi sikhululekile cha yikho isukuthi nga bayazwisisana nokhanseli bengabisi idili labo elenkululeko yabo ithi mhlana liphelayo abantu balisale benjenga umkhuhlane kungela nto ezabelapha ngoba lokhona ukuthi kuthiwa kulo muntu oyelatshwayo uthi asesilungile lilungeni lilungiseni imibheda lemotshari ngoba phela ukuthi ngalithi uhulumente usevisele selungele umkhuhlane lowo nxa usiza ulomuthi bani akula ngisho lo muthi esesuwuzile kuthi ukuthi kulungisa imibheda lezimotshari lemota zezimotshari yikho kulungisiwele yikho besicela ukuthi sibili ngalokho bayakuzwisisa bamisa amadili abo nxa afune bona ukuthi idili lakhe angeke ledlule kungangcono ayelezela khona le lapho kule ndiphinde isikolo ngapha ngeli miqotho vele kasilanto xa ndiphindeza ngiyabonga bakithi
hatshi uminista uMthinkuru uphambanise kakhulu kakusi kukhuluma komuntu ongumama othethwe ngupastor umuntu othethwe ngupastor ngumuntu olozwelo umuntu olokhangelo oluphambili lokho kuthoyo umama uMthinkuru akasatshengisanga vele ukuthi eZimbabwe sihlakaniphile setshengise ukuba sinezimbabwe kasiyazi into esiyenzayo
Salibonani basazi nabalaleli kwistudio 7 okhuluma noThabani Ndlovu esigabeni sasemaBlawini eMatopo ngaphansi kwankayana uSebhu. Bengicela ukuphendula usisi uCaroline Moyo laphayana ku-audio yakhe. Mina engakutsho sisi ukuthi angikho sure but ngiyazi ukuthi mhlambe ukhona ngabe sethelelekile eZimbabwe ngecoronavirus, ukuthi thina ungabhekile izwe lethu ngathi lisemuva. Lisemuva mpela, lisemuva kakhulu mpela edabeni lokukhulunywa ngecoronavirus leyo. So ngiyakwazi ukuthi khona ngabe selawo lowo mkhuhlane, but i-government ibukeka sengathi idonsa inyawo mpela, ngoba ifini lokwazisa abantu ngalo mkhuhlane ngathi vele nje hayi indaba nje abangayiphathiwe. So ngiyaxwayisa kakhulu futhi labafowethu abala e-South Africa. Bengisemall namhlanje ngibona nje be-sprayer besenza nje yonke into yakhona leyo, lathi sigeziswa nje izandla lapha masingene mall. So ukuthi lo mkhuhlane lo izwe la South Africa lubheke ngeselibanzi. So besicela ukuthi la kithi ezweni lakithi kube njalo.
Siyabonga yoke amazwi enu balaleli bethu eliwathumela ngapha nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke ukuthi liyenzeke amazwi enu abe mafitshane. Siyabonga. Manje ke sikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika. Umkambo wemali uchubeke usiwa ngamandla ukubangela ukuthi uMongameli Donald Trump laye aze yavume ukuthi umnotho usonakala. UTrump ubengavumi lokho esithi kuyedlula, kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo umkambo lo ulokhu uwohloka ngamandla. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kungaba kubangelwa imbiko yegcikwane le-coronavirus eselivalise amankampani amaningi labangela ukuthi imisebenzi eminingi ingaqhutshwa ngemfanelo. Okwamanje isikhangele ezemidlalo. Iqembu le-Highlanders selisole kakhulu izehlakalo zobudlwangudlwangu ezenzakale enkundleni ye-Buffalo ekupheleni komdlalo we-Castle Challenge Cup ngomgqibelo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njadi usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders ikhuphe umbiko isola kakhulu umsindo obekhona enkundleni ye-Barber Fields lapho iqembu lebhozo ebelidlala khona leli FC Platinum kumncintiswano we-Castle Challenge Cup. Kube labalandeli abadale ukuba umdlalo umiswe okwesikhathi eside ngoba sebengene enkundleni bejikijela amapholisa ngamatshe kanye lensimbi esetshenziswa nxa kuthelelwa inkundla. Ngombiko wakhe umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uKenneth Mhlophe uthe ukwenzakale ngomgqibelo akuphi isimo esihle ngomdlalo wenguqu kwele-Zimbabwe njalo kulakho ukuxotsha abasekela amaqembu ngemali. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League layo isikhuphe umbiko isithi izethesa iqembu le-Highlanders icala ngemva kwezehlakalo zangomgqibelo. Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi iqembu lizasebenza gadalala ukuze liqedele imvukuzane yobudlwangudlwangu.
Njengeqembu le-Highlanders lokudana kakhulu ngesehlakalo esenzakale e-Buffalo Stadium, sathanda ukuthatha leli thuba ukubana sikhulumisane labalandeli bebhora ukubana hayi ubudlwangudlwangu abusizi ebhoreni, ngoba kuyenza ukuthi even laba bafuna ukusponsor lalaba bafuna ukuba ama-partners bahambele khatshana. Thina njenge-club sisasebenza gadalala kubana sibone ukuthi siyaphuma lama-strategies azakwenza ukubana kungaphindi kwenzakale okunjengalokhiyana okwenzakale ngomgqibelo.
Iqembu le-FC Platinum liphakamise inkezo ye-Castle Challenge Cup okwesithathu iminyaka elandelana ngemva kokutshaya le-Highlanders nge-2-0. Njalo umdlali walo elimthenge lonyaka uSilas Songani nguye olitshayele emambuleni kabili. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMark Harrison uvumile ngemva komdlalo ukuba iqembu lakhe likhulelwe nele-FC Platinum.
All the work we've done through pre-season so far.
Indlela esidlale ngayo ithene kakhulu lendlela esidlale ngayo kumdlalo elandelwe yulo esibudlale leqembu le-FC Platinum. Bengicabanga ukuthi konke kuhamba ngendlela, kodwa umkhulu umsebenzi esibhekane lawo ngoba phakathi kwabadlali bethu bangaba babili kuphela abangaphakamisa isandla bethi basiqhaza ngendlela abadlale ngayo namhlanje.
Iqembu leLendazile leFC Platinum yodibana kufinal yeCastle Challenge Cup ngoba leFC Platinum kuyilo eliphakamise isicoco seligi nyakenye, ikanti leHighlanders lona yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup. Lomdlalo obutshengiswa ebulenjini kukhasi leFacebook elenhlanganiso yePremier Soccer League, njalo iziphathamandla zalinhlanganiso zithi ububukelwe ngabantu abedlula izigidi eziyisithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Friend of mine, I don't know if it's the friend of mine.
Do you help me?
different colors, one people. Yes, ngayihlukana umbala kodwa ngabantu banye. Ingoma kamuyi sila kidube sigubela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Singalalela njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30. Kumbe kusasa njalo ngo 6:30 njengokutho kwamfamilini. Hayi kuba kahle sinehlukana. Libe lelanga elihle.